kuti ndina chimagabanye lini sikurumeni nokuti azafanisa ukhothi kuti tiwafumanisele awele amacala athile abawethileyo aqondana zemithetho yelizwe ngokunjalo asiyekeleni indaba le iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo kuzwakale ukuthi uwapha amacala abawethesayo la makhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo okusho ukuthi sibala amacala lawo bantu kumbe bala macala ezizinto zabathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe nje mhlawumbe kunge batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba beshiye khothi.
Siyabona ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezele okumangalisayo abavunyela ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnangagwa afisa ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khona?
Ayisikho lokho kithi. Imomo lowo esifundile ngalokho kwenzakale izolo unakhangela vele kwenzela kokuthisa amathaya khonokho abakwenza ayisele isengiswe lokho lokuthula khonokho abakwenza okubona wakhangela into yokudlamudla amade kusenziwa khona malithi betshaya lezubukoyile kuze vele into yakho niyayithengiswa ukuya mathi njalo uhulumende wakezavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi beseeseebebona isuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leyo into kajanuwari liyani yadlulayo ebashiya khona izinto zonke zihlabalele izikolo abantu baluta bayenzani konke lokhana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kaphesi abantu abatshengiselayo ngokuthula bafuna ukutshengiselayo ngokuthula abantu abathula nina bezitshengiselelayo ngokuthula bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa mina sesitshengiselayo ngokuthula zange sikijele lutho zange sitshaye umuntu zange sizihlabelela sizihambele emgwaqweni sijele ama-placards bantu laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kuthengwa ngama-youth lab sengajikijele izimoto etshaye uzumpo yokulala amawindi lokunjani etshisa amacala hayi lokhona yokuthi ayibudlwangudlwangu obungaphezu kwamandla and uhulumende lawuza kuvume khonokho uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingajabayi zingalinyazwa abantu laye bagangileyo abalanjongo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.